esikubonile kubana ke uJohana Mamombe obeke esearch group maximum prison ngemva kokuhlukuluzwa ke ngamapolisa lokuhlukunyezwa ke la enleyo eqembo lokuthiwa iFerrete eyiyo ke eyabathumbayo yabathotsha ke kuvunyelweni ke edale elikhulu ele High Court kubana hhayi kufanele kubana ke ephiwe ibail behlukanisa ke umumo akiwo lalowo wawukhulunywa ke yinkantolo kamantshi. Lokho esikutholayo ke njengoba thina njengabathi asihambile ke ukuyamyamukela ke hhayi kuyavezakala ukubana ke usesimeni esilungileyo kakhulu, njalo uthi siqhubekele phambili ngomzabalazo wokukhankasela ke ukukhululeka lokukhululwa kwabatshwa elizweni leZimbabwe.
Uthi wayephethwe njani entolongweni kazange ahlukuluzwe yini?
Okokuqala ukungizwisa ubuhlungu ukubana ke uJohana Mamombe wafika kufanele ehlabe ke ijekiseni ehlatshwa abantu ke abalamakhanda singathi ke ezingathathiyo, njengoba ke wayephiwe icala lokuthi kufanele ukuthi ke ekhangelwa ke ngodokotela ukubana hhayi izisathatha yini noma usale nkinga mayelana ke lo mumo wesimo wengqondo zakhe. So uthi efika esigrubhi bafuna ukumhlaba ke ijekiseni ababemhlaba besithi kufanele uhlatshwe njengoba wena ingqondo zakho zingasathathi. So uthi ekhuluma ukuthi hhayi mina ziyathatha, yikho bathi sesimhlabela khona ukuthi uthi ziyathatha yena ezingasathathi. Lokhu kwamhlupha kakhulu, njalo wayele simo sokwesaba ukubana ke ukuhlatshwa kwamajekiseni udokotela wakhe engekho usengakwanisa ukuthi ehlatshwe ipoison. Lokho kwaba yinto eyahluphayo kwaze kwahamba amaloya ke labazali bakhe lathi ukuthi silungisise indaba yokubana ke ehlatshwe ngudokotela wakhe, njalo ehlatshwe ephiwe amaphilisi ayazakalayo. Hayi khona ukuthi amaphilisi athathwa efake phakathi kwethisha kutshwe ukuthi ngangiphiwe amaphilisi ephakathi kwethisha engakwazi ukuthi yiwo yini okufanele ukuthi ewanathe noma kayisiyo.
Lenelisile yini ukumxoxela ngakho konke okwenzakeleyo phakathi kwe-MDCT le-MDC Alliance ngesikhathi evalelwe njalo, uthini ngakho?
Yes, sixoxe kakhulu simphake ukubana hayi wena ungekho usejele njengabatsha sangena ke-Harvest House sikhona sizafuna ukuthi la efike ezobona umsebenzi wabatsha nesimo eselizweni ukubana uThokozani Gubhe usengeniswe ePhalamende sithi yena ngweke osenguye okhokhela i-opposition kodwa sikwazi ukuthi yena ibandla lakhe elemdct langena kumba ngazwetha wathola ke amavoti ayingcosana kodwa namuhla usethiwa nguye omkhulu omkhulu womuntu ke owe-opposition nguye ama-members of parliament esephiwe. Simtshele ukuthi wena kathesi sokubantu yephalamende uye wipha nguThokozani Gubhe kube yindaba emhlekise kakhulu kodwa imzisa ubuhlungu ukubana kathi mina sengingawipha ngikhuphe njani njengoba mina ngahamba kukhetho ngilo mongameli wami kodwa hhayi kuthiwa mina umongameli wami sengikhuphe. Hhayi uyavumelana lathi kubana kufanele kukhululwe uhlelo lokubana ke siye defender ke amavoti ethu okhetho lika-2018.